ngintethokozo sayo sibili embona zanothwa engasiza ukukhula kwami emsebenzini engiwenzayo. Mbona zanothwa lithuba elihle esizalisebenzisa kabanzi ukuze sithuthukise ilizwe lethu njalo sithuthukise i-Africa.
Awungitshele ukumsebenzi onjani?
Mina ngingumsakazi, ngisakaza kuradio, ngisakaza ngise-Breeze FM. Ngilo hlelo engilwenzayo oluthinta ukuphumelela kwabantwana, ukuthinta ezabo amabhizinisi, olihlelo lulalelwa kakhulu ngabantu befolosi.
Awungitshele ke mnumzane, ngombono wakho uhlelo lolu luzawusiza kanjani ngasemsebenzini wakho?
Lokhu abakuthi ngama-commercial radio stations kuyinto entsha kakhulu kwelakithi eZimbabwe, njalo uzananzelela ukuthi akukaze kwaba lamastishi anjalo. So kuqakathekileyo ukuthi sihambe siyofunda ukuthi bona bakwenza kanjani, kwenza ukuthi lathi sizame ukubona khona singasebenza kanjani, sizame ukufundisa abatsha ikakhulu uhlelo lolu engilwenzayo emsakazweni, ukufundisa abatsha ukuthi bangaziphatha kanjani, ukuthi bangathatha njani amathuba anjengalawa avulekileyo ukuthi beze bephumelele empilweni zabo.
Ukhangelele na ukuphuma kuhlelo lolu lobudlelwano labasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe?
Yebo, into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sihambe siyo yakha ubudlelwano labantu abajiyeneyo abavela e-Africa, kulabantu esingaxoxisana labo abayenza umsebenzi ofana lalo engiwenzayo, njalo lokunye abakwenzayo. Oqakathekile ukuthi senelise ukuthi sihlanganele labo sifunde sizame ukuthuthukisa i-Africa yethu.
Uma usuqedile ngalolu hlelo, ukhangele ukuthi uzabe uwenzani okuzasiza umphakathini eZimbabwe?
Wena zanthwa intsha these days akumele ifundiswe ngokuqala amabhizimusi, and khonapho yikho lapho okunamandla amaningi. So uqakathekile ukuthi sizaphuma phandle la sifundise intsha ukuthi ingaqalisa kanjani amabhizimusi